So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Chathe lelithuba ngibone uthanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba? Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-31 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna.
Sibona umnangagwa sekakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsindaba aphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe.
Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala, inkokheli yebandla lezanu PF, kudala inkulumo.
Lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywana awufakanga ngenhliziyo yakhe yonke. Siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo.
UZulu usele khuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba minwemunye 9 ozicweleyo.
Singazi njalo mhlawumbe umntwana maye buzwa engathi ukuthi ubesethandana kodwa okuyinto engakholakaliyo ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lomntwana leminyaka emncane kangaka ohamba ecansini yesivumelwano nomuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla leMthwakazi Republic Party lithi kumele kubunjwe idale leTruth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda phawula uhlelo lokukhumisana umlotha olukhokhelwa zinduna. Umkhokheli webandla leMRP uMnumzana Mkondisi Moyo utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa kumele aqale axolise andubana kuqale ukukhumisana umlotha.
Ukuqala i-document leka Emerson Mnangagwa lezinduna zakhe sithi i-document esiyibone iyayise kakhulu udaba lweGugurahundi we abantu abayedlula 40,000 babulawa eMixians leMathebeleland. Sibona uMnangagwa eyise kakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsindaba aphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe izinduna zakhe athi uyakhokhelwa nguye uFortune Charumbira oyi-president yama-chiefs according to ZANU PF setup. Siyananzelela ukuthi uCharumbira lo Mnangagwa labo bonke abeshoneni they are what we call ama-direct beneficiaries of iGugurahundi ka-1983 to 1987. Ngalesi sizathu sithi thina ama-chiefs awalayo i-capacity yokubamba udaba lolu ngoba okokuqala iGugurahundi whether uMnangagwa uyathanda kumbeni kathandi, it was politically motivated and in regard to that izofuna i-political solution hayi le yakhe ama-traditional leaders. Kanti ngakwelinye icele siyananzelela ukuthi the so-called traditional leaders are partisan to iZANU PF government. Akula ngendlela abayenza khona udaba lolu balubambe ngendlela enhle umphakathi ozasala usutheseke ngayo. Kanti njalo ngakwelinye icele uthi nxa ekhuluma u-Emerson Mnangagwa uthi yena abantu abanjengathi bayapolitika ngodaba lweGugurahundi. Okokuqala kasipolitiki ngodaba lweGugurahundi because sikunanzelayo ukuthi iGugurahundi was genocide njalo yaphepethethwa nguhulumende wakhe uMnangagwa, uhulumende wakhe weZANU PF. Bona yibo abapolitika ngale ndaba njalo abayikho beqhubeka bepolitika ngayo. Futhi okunye okusenza sinanzelele ukuthi bayapolitika ngayo yikuthi bazokhuluma ngayo kathesi okulandela ama elections ka 2023 esibone ngani bazama ukuthi bazigceze kulolu daba bakhanye sebengabantu abalulungisayo kanti kungalalutho abalulungisayo
manje lina njengebandla le MRP lithi kwenziweni
thina njengemthokazi Republic Party silethi solution esiyikhangeleleyo esesakhuluma sathi thina ngaphandle kokuthi uhulumende wesiZimbabwe asinike iself determination yethu sehlukane layo udaba lokugugura wonje akulandlela bona abazolusolva ngayo kanti ngakweni icele futhi siyananzelela ukuthi bayikhaphezulu bakhuluma ngokulungisa udaba lokugugura wonje kodwa bengakhulumi ngama after effects of i 1983 to 1987 kugugura wonje lapho esesibona khona iZANU PF ngemva kokubulala abantu bethabela 40,000 esiqhubeka ishonalizer imthwakazi yonke mangisithi imthwakazi yonke ngisho imigrants lemathebeleland ku 1979 shona grand plan and its review 14 page document ekhuluma ngokuthi baza take over kanjani imathebeleland basibuse kanjani basithathele umhlabathi wethu lakho konke ngekwenicele thina siyimthwakazi sikulokhu ngesilungu okuthiwa yi-economic genocide eyakhuselelwa yi-physical genocide ka 1983 to 1987 ngakwelinicele sifuna International Truth Justice Commission eyiyo ezabheka udaba lombhuqazwe idile lama perpetrators ngoba kokuqala u-Emmerson Mnangagwa kakavumi le ZANU PF government yakhe ukuthi they are the perpetrators. They've never acknowledged that.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party obekhuluma ecingweni Lo Geina Gumede Saidi we Studio 7. Umsekeli kaMgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala osevalelwe ejele okwenyanga ezedlula ezilichumi izolo wenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu. Ngalokhu ufiselwe inhlanhla lokuphila okude ngabanengi. Kodwa amazwi okumfisela okuhle avele kunkokheli yebandla leZANU PF ebalisa unobhala wokwethulwa kwezemibiko umnumzana Nick Mangwana icunule abanye abebandla le-CCC besithi amazwi la ngawokuphoxa nje engaveli enhliziyweni. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Umbiko wokufisela umnumzana Job Sikhala ilanga elihle inhlanhla ngelanga lakhe lokuzalwa ufakwe yini ebulenjini yini engifake lombiko maqala ngithe namhla ngivula ikhompyutha yami sengibona ke umbiko ovela kuNick Mangwana olilunga leZANU PF ongisikhulumi sekahulumende weZANU PF esithi yena ngesilungu happy birthday Job Sikhala. Lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywanga awufakanga ngenhliziyo yakhe yonke siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo yikuzama ukufaka esingathi thina i-good image ukuthi yona iZANU PF ikhanye lilibandle elihle emehlweni olabo bantu abavela kwamanye amazwe. Ngithe mina ngimphendula uNick Mangwana ngimphendula ngabe ngisithi mina into eyenzileyo ayichazi njalo ayihlekisi kufana lokuthi uMnangagwa onguye wayekhokhela amabutho ombhuqazwe onguye wabophisa udabengwa lo lookout Masuku atholakale esithi happy birthday kulookout Mafela Masuku. Lokho vele kuhle kutshengisa ukuthi into yakhona vele yenziwa ngengxenye yenhliziyo hatshi ngenhliziyo epheleleyo.
Kodwa akutshengisi na ukuthi ngabantu abafuna ukuthi kube lokuxolelana lokukhulumisana umlotha na nxa ukhangele?
Nxa kade befuna ukuthi kube lokukhulumisana umlotha bekungcono phela ukuthi baqale ngokunanza amalungelo oluntu beqale ngokunga ahlukuluza unkosikazi kaJob Sikhala. Beqale ngokukhuluma yena uJob Sikhala emkhipha entolongweni lapha abasebemphose khona, lapha belokhu bemgcinile bengamlethi emthethandaba ukuthi athonisiswe. Nxa kade befuna ukuthi kube lokukhulisana imlotha, bekungcono phela bachiye izenzo zabo ababezenza ngesikhathi ama-comrades evela empini yenkululeko. Siyazi thina ukuthi on lookout masuku lapho udabenga babotshwa ama 4 years bengelacala, begcinwe phakathi nje yibo bona laba omnangagwa. Namhlanje angikhona ukuthi bengaba abantu asebetshintshile, ngoba phela yimpilo abayaziyo, impilo yomona, impilo yokuba lenhliziyo embi, inhliziyo impilo yokungananzi amalungelo oluntu.
Lo ke ngumnumzana Swithan Jirowotsa, isikhulumeli sebandla le-CCC kwaBulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. UZulu usele ephuza umhlola kulandela ukuvezwa kodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba munwemunye 9 ozithweleyo. Iphephandaba le-Sunday News libika ukuba lontombazana odabuka eCholocho ulesiso esilenyanga eziyisithiyagalombili, okutsho ukuthi wazithwala eleminyaka yokuzalwa eyithiyagalombili 8. Leli phephandaba lithi kulomunye njalo ontombazana oleminyaka elithumi lantathu 13 ozithweleyo osesibhedlela seVictoria Falls. Kambe kuyini okwenzakalayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu.
Angimelele msakazi, ngiphinde ngibingelele lakubalaleli. Indaba ezinje ziyethusa ukuthi umntwana oleminyaka nje esishiyagalolunye kuthiwe ungumuntu oselindele ukuthi abelethe omunye umntwana laye ngumntwana. Kuyethusa kakhulu. Into ethusa okudlula konke ukuthi umntwana elele minyaka elayo sisike singacabangeli ukuthi ngabe sezibandakanya ngokocansi ongaze kumenza ukuthi agcine sezithwele. So nxa simbona ezithwele kutho ukuthi kuleso sigaba akiso iminyaka le elisishiyagalolunye alayo kuyisimphumela wokuthi ubesezibandakanya nokucansi. Sokuyinto yethusayo kakhulu. Njalo nxa ezibandakanya nokucansi, uzibandakanya lobani engumntwana oleminyaka emincane kangaka? Ngoba angiboni ukuthi engabe kuyisivumelwano kuyukuthi uzibandakanye lo muntu abavumelene, ongenzeka ukuthi umntwana uyabe ehlukunyeziwe ngokucansi wagcina esezithwala. Singazi njalo, mhlawumbe umntwana mayebuzwa engathi ukuthi ubesethandana, kodwa okuyinto engakholakaliyo, ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lomntwana oleminyaka ngangaka ohamba ecansini ngesivumelwano lomuntu. Kuzindaba ezimangalisayo kakhulu. So ngithemba ukuthi mhlawumbe ongayenzenza abantu bakhululeke ukuthi sazi ukuthi umntwana azazithwala nje uzithwele ukhuleliswe ngubani kanjani ngesivumelwano lobehlukunyezi. Hayi, ngicabanga ukuthi futhi eZimbabwe kuyinto engavamanga, kodwa yethusayo, ngoba nxa silabantwana abazabele iminyaka emincane kangaka kuthiwe sebezithwele, kutho ukuthi umntwana engumntwana layo usezoba ngumzali. Akwenzeki ukuthi umntwana ele minyaka engaka abe ngumdlasazi.
Manje ngokubona kwakho kungakukhona yini kwezinye indawo zelizwe lapho okulabantwana abaleminyaka nale abazithweleyo kodwa kungaziwa?
Amathuba okuthi kube labantwana abanye kwezinye izigaba zelizwe abazithwalayo bakhululeke ngaleli izinga kuleli iminyaka emlutshwane kangaka nancane kakhulu, msakazi. Yebo, mhlawumbe ngani nxa singaqala lapho kube iminyaka le elithumi lanye kumbe iminyaka elithumi lambili, kodwa iminyaka ezithwele galolunye mncane kakhulu. Okokuthi nxa kungento engenzeka, kungaba nzima ukuthi kungazakali, ngoba angiboni umntwana eleminyaka emincane kangaka ekhululekiswa engashwanga esibhedlela lapho kuzabonakala khona. Mhlawumbe kungenzeka kulawa amasonto esasike sikhulume ngawo, okuyikuthi abantwana bakhona noma bekhulelwe kabayiswe ezibhedlela. Mhlawumbe kulawa amasonto makungadingisiswa sokungatholakali ukuthi kuyenzeka, ngoba nanku phela kuthi ukuthi akusinto engenzeki, yinto enelisekayo ukuthi yenzeke. Yikho sikubona lo mntwana engaka ekhulelwe. kungenzeka ukuthi khona ongabe kufihlakala ikakhulu kulawo masontesi waziwa labantwana abangasiwa ezibhedlela ukuthi mhlambe bayababelekhisa khona ngale emakhaya kodwa nje kukubhalwe phansi hayi ngicabanga ukuthi kwelakithi leli kuyinto yokuqala mpela akuyinto yokuqala ukuthi umntwana akhulelwe ngakho sasizwe ukuthi mhlambe laba balaba umtshumi lanye ithumi lambili ithumi lantathu sobabaze kodwa kulokho ukuthi umntwana eleminyaka yesishiyagalolunye esekhulelwe hayi nxa kusenzakala mpela kuyabe kufihliwe kungazange kuvele kuze kubhalwe phansi.
Hello ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Chabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi indizamtshina ye-Ethiopia Airlines iqale izolo ukuphapha ifika koBulawayo ivela khonale kwele Ethiopia. Lindizamtshina izafika kane ngeviki koBulawayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labahlukuluzwa ezindlini likhomba ukuba abesilisa besigaba seMathebeleland South yibo abahlukuluzwa kakhulu ezindlini kulabesifazane kulesi sigaba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Good day Studio 7, sanibonani Studio 7. Hayi ngeviki nje bengithe kumshelele ngangafika ngasekhaya. Hayi ufikeni kwethu ke hayi sibonile izinto ezizakalayo live. Hayi simo sibanga kahle kodwa ke ngeke sesibalekele kuye ekhaya sizahlala sihambile kuphela ngoba lami nje sengiyipensioneer sizahlala ngihambi kodwa nje akula bantu abalamanga njengezanu izanu namanga kuye umuntu kotshe ngabotshwanga ulokuzele uzenzele endebele because befuna ukudiveta into lodge iphulodge le ground hayi abantu banzima laba so ke hayi bantu bakithi asibambaneni sibe moya munye ilizwe lethu lizalunga. Thank you very much Studio 7, keep it out njalo sengibona sebelifakele nje befuna ukulifakela okunye okungama-defaulters okwama-journalist okuthi kungabanga ed kade abasengabantu bezimbabwe broadcasting corporation sebesiba ngabanga ed thank you
ngibuka njeto sedalakuthi hayi thina siyavuka siyawuvuka sesiphilele sikazilinda khonapho edange esikhatshana siyajabula ukuba lani nenhlelo kakhulu sibe lokho sihlezi thawula sikhuluma nje ngendaba zakhe seZimbabwe. Mina ngendlela uhulumende weZimbabwe ayenza ngayo yena le icebo lakhe aliyenzile ukuthi akumele ukuthi sikhulumisane nabantu bona kungahambi kungasebenzi lapha indlela akuyenza ukuxeganisa izakhamizi lezinduna ngoba izakhamizi zilobuhlobo kakhulu ngento rawundi lanenza unangaphethu so yena ma esenza njalo siyakhuluma nesahla lezinduna ekufana lokubophanisa izinjakelila lokata kuzayo akulunganga ukuthi akusebenzisa abantu ngoba izinduna ngendlela ezizayiphatha ngayo indaba yangikhona ngendlela yokuthi izinduna zonke ezisezikunembazo ngezezanu kunzima futhi lokuthi bakhulume iqiniso belikhulume njengoba linjalo kwazakhuluma ukuthi bona bafuna ukusayidela umnangaphi bengambonisa izizathu ukuthi lapha kumele kubenje kodwa kona kukhumana uvele uliqini lomnangako wafuna ukurobha abantu ubulala abantu ngendlela yokuthina isimo esizibabhala ndaba laso kuba ezale izingane ayifundi eZimbabwe ngoba phethazi ukuthi i-education ezimabeka ayikho abantu ababelatshwe eZimbabwe balatshwa bangaphandle kwamazwe bafunda ngaphandle kwamazwe so ike funa ukwenza into ezinjalo ngoba phela ehlezi ekulalelisa abantu abehlukane laye lazi into ebamele zimtshele ukuthi yena kahle lana eliyicebo lokuthi ake hambise indaba khe ebantwini ngenye indlela not ukuthi athume bona kulokana okwenzeka kulunganga ngitsho
njabulunga ucele kumenemelo ukubulali bakunanga
Studio 777 bingelele baphonke ngathandi shonkama hlelo lindasisa noma khala sisihamba sizwakale lapho nalapho ukuthi singangena njalo asibaningi sibe selule futhi awubanise emfuleni esithini malaysia village kwa-10 ngikufumana kwangwenya hayi sazizwa inkulumo esifana nezikunanose ochief chalumbula loyo azi ukuthi-ke ingena njani inkulumo ezifuna esezihamba ziyobonga nopresidenti kanti sezibonisa nazinduna na kumelekile ukuthi zazi ukuthi zivothela liphi qembu na angithi kuyimfihlo yomunye nomunye umuntu ngoba evo kodwa-ke asazi bakwethu ezangakithi awu phansi kulikamzilikazi kamthwakazi madoda emandebeleni ayi sithi abanye bethi hayi azi madoda le politiki yangakithi ake sihluzeni siyincenge bantu kodwa siyeke nje ukubulalana nokulimazana bakwethu inhle ipolitiki uma kudelwana enye nenye iphathi ikwazi ukungena nayo idinge abasekeli nabalandeli awu ngibonge nami ngoncope
linjani isitiyo silabalani khethu yekusakaborontwaya thandi phawula enkulu yalo dawujabulani swanda ohamba sa abantwana umhlaba amahleli abantu bezi labantwana labalandi bayo abafuni angikwazi wayo ujabulani usebenzisa the same strategy esikakasho khathesi bangaki abanazitendi abazifama ukasikhathi khampeni okokuqala umthetho vele bayakwazi ukuthi ezimbabwe ungathiwa ileni ungahlala 2 years ungakwanisanga ukudivelophi iyathathwa futhi imithetho yangkona zimra will go after those kuthathelwe bayazana laba bantu lapha nje kuvalwa abantwana amehlo uzathi wena mntwana wena uyi-youth awulamsebenzi awukwanisi khona ukwenzi usathengelwa iroloni ngabazali bakho isitendi leso uzakwanisa lona ifaka lesamendi so kumele likunanzelele ukuthi kati why ithi if izanu p f ikwanisa ukukwenza lokhu kulinika amastendi why short for elections kulapho elwaphiwa khona lawo amastendi kathi lina lingabantu bezanu lingabalandeli bezanu ezeni inkinga ziqala sekuzaba lukhethweni inbithini lapha kalela maprop izitendi lezonxa zivele zikwanisa ukuthi lizithiwe zazivali okokugcina izanu p f ayinamhlaba umhlaba ngowestate likwazi nje khonokhu ukuthi udabulani uyakhampeni angisemsebenzi endisebenzisali
siyabonga uvisikani okuhle kangaka sibonga le jaga eyithumele kulaba kade lenews ilink yokuthi kazi siyakuphathisana esikunxusayo kudingakuhlala kusedlizisa noma sihlangane ngomonakalo bantu izulu siyakuba yei elizulu esesidalo sesaba lalo kule minyaka seliyingozi a kugcina sule saba siyalifuna okumangalisayo siqaqala ukunaso uvalo lwetshaya ugcine uchuma uchuma uchwayelisa hhayi kuyezwakala siyabuzsindebele lo sensusi
morning sikeeva okay bengicela ukuye ngikhulume nofelix magayolamafa lo ubaba lo le party yake kanya abalastrategi esabo sokulungisa babhizi ngokuthi izanu sifake ostokwat lasepolitical strategy laba yindlela abalungisa ngayo iparty lina stop focusing on ama-strategies lenze awena ama-strategies to counter that yekelani ukutshona libangela abantu elisebhisa abantu thina sihlale emakhaya we used to that we know what they are doing we know where we are going lina liyakhanya njengama-leaders zemphongo wethuka selitatazeka siyani lina likhanya lihamba behind izanu kanti ehlulwa yini lihambe phambi kwezi ehlulwa yini ukuthi lenze awena ama-strategy kunokuthi letisa abantu njengoba kuthiwa abantu emantopho batshayo lina lenzani ngakhonokho libhizi nokwesithi ama-reforms akula ama-reforms umuntu obusayo angawenza please lina enzani awena ama-reforms azakhawunta wona and then bese mbuya kula abantu bematopho la-rancies abadela izanu ukuthi batshayo lizithutha kabi nxa liyavotela ukuthi latshaywa bese livotela into lingayifuni abakalitshayi coming this coming election kodwa bezaligiga sebeboni lingamagwala kanti uyindoda ingakutshaya daily umfazi zongenza izinto ongakuzenza ngenxa yokuthi uyatshaya and then I want to come again to lo ukuthi senze i-family meeting labogawule what type of family meeting uyifamily kagawule wena ugawule those who are in prison they are in basejele yezanu benza the right thing for their party yekela ukuthi usifake uthi yifamily labogawule aso family yezanu yenzani izinto ngendlela especially wena sisi mafa magalela bazi bani uzamfelix magalela mafa yenzani into eziqondileyo siyane nokuxotshana nezanu izanu vele zifaayeo
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Ukwezemelika, ikomiti yecubungula umvukela wanyakenye edalele The House ithi isithole ubufakazi bencwadi zama-email obukhomba ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayefuna ukugenqula impumela yokhetho ngokusebenzisa imithethwandaba. Ikomiti le ibikwa yathola ama-email ayi-9-8 kambe uTrump uzaphunyuka na kulolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Udaba lukaTrump luyaqhubeka njengoba ngike ngatsho ngaphambi, bona ngathi ngalesikhathi hayi bamgombolozi, kungenzakala ukuthi aphunyuke, kodwa ngibona ngathi bamgombolozi kabi. Ngingazi after midterm le November ukuthi ozangena abambe khongubani, kodwa kungaba ngumnyama ukuthi ama-Democrat abuyele laphana abe e-controller i-Senate le Kong. Hayi bazamgombolozela sibi. Ngibona lapha kuza kuyakhanya ukuthi formes ayihlondile kumbe ithethi nani e-White House umem ayikho yonke lapha mafile. Laba be-National Archive bayakwazi babona kuraphana ayikho yonke. Manje kathesi kungenzakala ukuthi angabe siwayifihlale eyayisele imonologa, ngoba wayengakholwa ukuthi bangamhlasela bayithathe. Kodwa-ke ngaphandle kokuthi nxabe le intel ikhona ngabe aba bangamhlase, ngibona ngathi akusekho okwehlulayo ukuba babuye bayethatha leyo information abayazi lapha ekhona. Yikho engikubonayo khona.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ungani uTrump engangena njalo kukhetho, ulakho yini ukunqoba umongameli Joe Biden ngokubona kwami?
Hayi, ngiyambuzwa lokho sibili ukuthi nxa kuyikuthi engabuyela sometimes ancintise ukhetho angamudla iBiden. Kodwa-ke ngibona ngathi uzaba kulokudabukana kweli ngoba ekuncintisaneni kwabo khonapho bezazi baTrump esala kwakuseduze kuseduze kabeletheleni ukudabukana kweli. Ngingazi ukuthi ama-Republican amanye asekubonile into likaTrump aziyona e-right ukugcina umbuso lo okuthiwa yi-democracy. Nxa kuyikuthi sebedabukene bona ama-Republican ngayo yona leyo, hhayi angeke amuthi, ngoba laba abatshotshozelayo laba abahamba loTrump lobezenzwezi ngaba abaningi, asibo bantu abaningi phela lona, siyo majority yabantu base-America. Nxa abantu be-America abayi-majority belungwe babone kuyini okulungasozawini uTrump. Ngibona ngathi lapho kule strength khona khonapho ukuthi laba abahamba loTrump uhlanya bakhe lobo ukutshantshaza kwakhe lobo baluthwane kulalabo abahleli phansi bekhangeleyo ilizwe liyi-democracy kuyini okumele kwenzakale. Lo lakho futhi bekufanele ukuthi iya kukhetho laphana lolo luka-2024 uBiden ngokubona wami bekungamlamthangiphambi, bekufanele ukuthi ngabe kuyena omunye omutsha ongapha ngaphansi kuma-dem, ngoba yena usekhulile. Kuhle mani ukuthi abantu nxa sebebadala baye sevlo bayele labo abancinyane emazweni wonke kula le Afrika kuyafanana nabantu bayachiya nxa umthesepi 70-75 kulile sokulungile susebenzile kathi okunye kuseyikho khona lokho.
Alo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha, hathi lolu hlelo olukhona kathesi olukhokhelwa zinduna. Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala okwenziwe inkokheli yebandla lezanu PF kudale inkulumo. UZulu usele ekhuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa 9 ozithweleyo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisa ngakuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa zikhona ezika-7 kusihlwa.